Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithatheke leli thuba ngibonge uThanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-11 lwezi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iqula lenhlanganiso yamazwe ayibuswa ngeleBhilithane eCommonwealth liselizweni ukuzohlolisisa ukuthi ilizwe lingavunyelwa na ukubuyela kunhlanganiso le.
Amakhasiyazi nawo a-advise amanye adesele ukuthi siyikhiphe, abanye bathi singayikhipha. Asikwazi ukuthi izacile sebe kanganani ngakhonokho abakutholi. So sizobunzima bokuthi akunakubambana phakathi kwabantu laba esabathethayo amakhasiyazi.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngembadalo yemithelo ezithi zilokhu zingenelisi ukuyibhadala selokhu yakhuphuka njalo ziphakathi kwemizamo yokuthi yehliswe.
Kubabazala ulokhele isifiso sokuthi kube nebhafu yelitha ukuthi kube nohulumende omutha okhokhelwa ngo-advocate Nelson Chamisa.
Isiphathamandla sebandla le-CCC njalo engummeli wezengeza West edalela ephalamende umnumzana Job Sikhala, yena oselenyanga phose ezinhlanu evalelwe eChikurubi Maximum Prison, uthi ulethemba lokuthi uzakhululwa maduze ngoba emsulwa.
Bekuthiwe ama-Republicans azathatha i-Congress aphinde athathe le Senate, kodwa akusabangani ngaleyo ndlela lanxa kusesekhona okunye esikumeleleyo, kodwa ngibona ngani akusoze kube ngendlela ilizwe nje kumbe bonke abantu kade bekukhangelele ngakho.
Sokusele izigaba ezintathu nje kuphela ukuthi zibalwe ezingatshengisa ukuthi ngeliphi ibandla elizakhokhela idale le Senate elemelika. Iqula lenhlanganiso yamazwe ayebuswa ngeleBhilithane eCommonwealth liselizweni ukuzohlolisisa ukuthi ilizwe lingavunyelwa na ukubuyela kulinhlanganiso. Ngokwesithathu ukuthi iqula leli lize elizweni kulandela isicelo sokubuyela kulinhlanganiso esafakwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018. Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wasusa ilizwe kulinhlanganiso ngemva kokuba iyethese icala lokungahloniphi amanye amazwe ngemva kokuba ilizwe limiswe ukuba lilunga ngenxa yokwephula ilungelo likaZulu. Kodwa Mnangagwa uthi ufuna ukuvula amasango elizwe ukuze lithuthuke. Leli qula elikhokhelwa umnumzana Lucy Francesi ongumsekeli kanobhala jikelele lizacubungula ukuba ilizwe selihlonipha na amalungelo kaZulu. Lizahlangana leziphathamandla zikahulumende kunye lezinye inhlanganiso. Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhala ngembadalo yemithelo ezithi zilokhu zingenelisi ukuyibhadala selokhu yakhuphuka njalo ziphakathi kwemizamo yokuthi yehliswe. Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. UChabalala utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi phezu kwalokho iCouncil kayethuleli abantu imfanelo zabo ezigoqela ukuchithwa kwezibi, ukuletha amanzi eneleyo, njalo le makliniki akula zisebenzi kumbe yona imithi yokwelapha.
Okusihluphayo kakhulu njengezakhamizi yibhajethi lesiyifakelwe yizisebenzi zeCouncil. Imali yakhona nxathiyikhangele thina siyizakhamizi ibizwa ngama-US dollars esingalawo. Asikandaba lokuthi babize ngama-US iningi kakhulu, ngoba njengathi lasempephelo umuzi wabantu abadala imali yakhona yi-30 US okumele siyikhuphe. Asinayo, asiyenelisi. Njalo kunjalo i-service deliver ayikho, amanzi asinawo, imigwaqo isile ivadlakile, ezibhedlela ema-clinics akula manesi, akula kwelashwa nesikhwathi esikwanikeyo ngoba akula lapha kuba manesi ukuthi elapha abantu akuza kube poor service delivery. Yikho isikhathi sayo khona ukuthi sikhitshise inkalakatha zemali asiyone lisho labe imali i-29 US uqala-ke emabutheni iminyeka phela ndaba ngumuzwe wabantu abadala. Abantu abadala kakhulu abangakalide njalo ngumuzwe bebunyanga obukhulu khonapho kuthiwa bakhiphe 25 US ngamasensi almost 26 US asikayo leyo mali le-service delivery nikhuwa izindlu zangikhona zincane indlu yangikhona ike yade engaplani umdedi sabephandle kodwa ukhangela imali esiyi-chajwa siyahlupheka kakhulu kusihluphile njengezakhamizi okwenza size sifise ukutshengisela sibuke ukuthi hawu saphathwa kangaka kwabuhlungu kangaka ngemali le enkulu kangaka i-29 US esingeke siyikwani phakathi kwalokho kuyahlukumeza kakhulu njalo ibhajethi yona besayala sathi kasiyifuni kayibisele ku-17 or 18 lapho singazama ukuthi sibhadale kathi ngendlela efaneleyo.
Yona yenaleyo imali engamadola angamashumi amathathu ibhadalani lani?
Ibhadala amanzi, ibhadale okuthwala kwamabhimu, kube ndleko vele eyendlu ekhona ebhadalwayo. Uma besizezathi ibhadale indlu, ibhadale into ezinengi, iyangena into ezinengi ama-service delivery amaningi okumele siwaphile.
Kodwa udaba lolu amakhansila kanye lani elilwela amalungelo ezakhamizi selake lakhuluma ngakho yini kumbe lokho kwaphelela khona phana emhlanganweni yamabhajethi?
Sizamile kakhulu njengathi izakhamizi sizamile sathumeza lezincwadi senza lama-petition ukuthi kasikufuni sabatshengisa ngendlela ezinhle sizame ukwakha ubudlelwano ukuthi bazwisise ukuthi asenelisi ibhajethi leyo asiyenelisi imali yona le. Ama-councillors nawo a-divided amanye adosele ukuthi siyikhiphe abanye bathi singayikhipha asikwazi ukuthi baqinisele kanganani ngakhonokho abakutholi. So sizobunzima bokuthi akuba kubambana phakathi kwabantu laba esabakhethayo ama-councillors abasitshengiseli ukubambana bathi lokusikela kodwa thina njengezakhamizi sizamile kakhulu ukuthi sikulungise ngendlela ebuthakathaka ukuthi basizwisise kodwa sesibonile ukuthi abasoze basizwisisa sesikhangelele ukuthi sizathathela iminyathelo ebizasikhipha ebizakwenza umhlaba wazi ukuthi thina vele ibhajethi zabo lezo asizifini njalo asizake sizivume ngoba kufakiwe sekufakiwe nohulumende ukuthi abanani abanayo batho ukuthi bala ngasiphi isizathu. So sizabile ukuthi sikumisebele ukuthi sizame ukuthi sibazise labo ukuthi hayi thina siyala.
Kungani lisithi lanxa imali le ibhadalwa kula service delivery?
Sitsho ngokubana emaklinikhi asitholi kwelatshwa. Yena lezi amabhimu yo idodi ithathwa nzima ithathwa kanye ngeviki lanxa ithathwa kanye ngeviki amanzi kasinawo njalo amanzi angikhona angcolile kwahlambulukazi ledolobho lonke lingcole kakhulu kunile nje kuyanuka phi ungangena edolobho kuyanuka zathi ngene kwenye indawo ongayaziyo. So i-service delivery ayikho ayikho okubuhlungu kakhulu lasemaklinikhi linzima kakhulu ngoba umuntu engahambe ekuseni ubuya ngo-5 sekuvele ubona ukuthi uhlale ilanga lonke esiyakhona ngabe ngoba i-short-staffed amanesi awakho.
Alo-ke ngunkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Usithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Mlandu Ncube, umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo engukhansila kaward 1 ukuze sizwe umbono wekhansili ngalolu daba.
Singakhangela ibhajethi ivuliwe ukubana abantu betsho ukubana bayakufuna kumbe abakufuniwe baphiwe ithuba lokuqala kuma-meeting amawadi amaningi athi iqondile amanye athi kaqondanga umuntu ethi sihamba nge-majority so kathesi ivuliwe kuyenelise ukuyayikhangela ku-ofisini ka-town clerk bese yesitsho amakhomenti abolini sesizokhangela ke amakhomenti ngemva kokuphawula nabo. Mhlawumbe ikhuthaza izakhamizi ukuthi sibekwazi ukubana ema-bills lawa-chajwayo akula okwenzeka khona i-profit ngama-services that we render and ama-services which are mostly based on i-fuel. Ungakhangela ukubana i-fuel ikhwele okubanga linganani kusukela siyenze i-budget ngomnyaka ophelileyo uzofika namuhla. Njalo sikhuthaza izakhamizi asikho ukuthi abhadale ibhili lonke okuzama la ukubhadala khona okwenzisayo. Njalo abantu abadala bayakwazi ukubana kumele befike kuma-social welfare department beyenzile amarifiki. Kote hai, sivyo zikala zina kuma komento pachitu kutinati, sivyo kutuwe nga kani. Kuma palisa, sivyo zainza, ohutuwa yukani, lukubana usifigileni wuzi nga liliana, eno utu utole iripeti. Ndano, i-challenge enkuu, iripeti kuma rinichi. Aachi kuu water consumption yende usu ya rinichi yende kukukukura fizi kumichi. So, into umelefini nare kukurima nayo, njena banki kukwana, si kukwede ini chenda maripeti kuma rinichi kumbe funa si kukwede ini manji. So, inti ngeke ayona leo mteke vili kona, oti iripeti kena kuma rinichi. And ama rinichi kwa it's a small amount.
Alo ke ngumnumzana Mlandu Ncube umsekeli kaMeya wedolobho lakoBulawayo njalo engukansela ka Ward 1 engowebandla le CCC obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le koBulawayo. Isiphathamandla sebandla le-CCC njalo engummeli wezengeza West edalele iPhalamende umnumzana Job Sikhala yena oselenyanga phose ezinhlanu evalelwe eChikurubi Maximum Prison uthi ulethemba lokuthi uzakhululwa maduze ngoba emsulwa. Lokhu kuvezwe ngumngane wakhe umnumzana Daniel Molokele ongummeli weWange Central edalele iPhalamende ngemva kokubonana lo Sikhala okwehola lonke izolo engakangeni emthethwandaba. USikhala usethule izicelo eziyisithiyagalombili zokuthi akhululwe ngebail kodwa zonke zilahlwa kachana imthethwandaba. USikhala ubotshwe ngombandula ndawonye lamalunga e-CCC alitshumi lanhlanu besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Omunye abotshwe laye umnumzana Godfrey Sithole ongummeli weChitungwiza North edalele iPhalamende uze wakhululwa izolo ngumantshi. Ekuhlanganeni kwakhe lo Molokele izolo uSikhala ubese Nkantolo ebhekane lecala lokuphehla udlakela ukuthiwa walidala ngomnyaka ka-2020. UNtungamele Nkomo Studio 7 uxoxe lo Molokele waqala ngokumbuza ukuthi uSikhala usesimeni bani kwezempilakahle yakhe.
Ngibe nalo ithuba lokumbona icala lakhe lihlakangeni. Isikhathi esifikayihora ngaxoxa naye isikhathi eside wakhuluma izinto eziningi. Engakutshela amaZimbabweni ukuthi ubaba Sikhala ulokhe enethemba ukuthi uzophuma ekulonyana, ulokhe enethemba ukuthi ngelinye ilanga uzayisiza ibay. Ubaba Sikhala ulokhe enesifiso sokuthi kube neZimbabwe elitsha, ukuthi kube nohulumende omutsha okhokhelwa ngo-advocate Nathan Chamisa. So ukhuthaza amaZimbabweni ukuthi bengalahli ithemba ngoba uzokuba nohulumende omutsha oyabe ebandlakanile. Ulokhe efisa ukuthi inkosi imphathise abone iZimbabwe ekhokhelwa ngomnumzana
Inxase sikhangela ngesingisi lokho okuthiwa yi-mental health. Siyazi ungavalelwa okwesikhathi eside, ugcina angani usuphazamiseka ngitsho lasemcabangweni. Yena ubaba uSikhala ukusimo bani nxa ukhuluma laye?
Ukusimo esihle kakhulu, ubekhanya ekhululekile, engumuntu okhanya elesinye isimo, akukhali ukuthi ngumuntu osejele. Egezile muhle ebuthelezi ababonile imfanekiso bayethibile ukuthi wow, ngumuntu othi yena uyazwisisa udaba olumenzi wangena ejele, udaba lokuthi kakube neZimbabwe ekhokhelwa ngamakhokheli abaqoti. Ngoba iZimbabwe esinayo kunamhla ikhokhela igebenga, iZimbabwe esinayo ikhokhela ngamasila. AmaZimbabwe asabalele e-Amerika, asabalele eGoli, asabalele e-UK England. Ebalekela uhulumende lowu ogcwele udlame, ogcwele ubusela, ogcwele ubugovu. Yikho kuqinisa ubaba uSikhala nsukuzonke ukuthi ikusasa elihle liyeza, iZimbabwe entsha iyeza.
Siyake sibone ikakhulu abezanu PF besithi kulokungezwani phakathi kukababa uSikhala lo babu Chamisa okwenza ubabu Chamisa angayibona uSikhala entolongweni. Ilanxa nje sesike sabona ukuthi cha akunjalo ubabu Chamisa uyavinjwa ngabagcini bomthetho. Nxa likuphethe uthene uSikhala.
Umhlonipho uSikhala futhi ubudlelwana bakhe nomkhokheli wesiChamisa busesimeni esihle kakhulu. Yena njengobaba uSikhala uyabuhlonipha ubukhokheli bukababa uChamisa, ubaba uChamisa umkhokheli wakhe. Ngakho-ke akula uphikisana kumbe ingxabano phakathi kwababa uSikhala nobaba uChamisa, basebenza ndawonye and uSikhala uzwa ubuhlungu ukuthi ulokhu esentolongweni mhla yaphuma uzaphuma ancedise ubaba uChamisa balwe ndawonye ukuthi ngo-2023 mathi siba lokhetho kube le mpumela ezayenza ukuthi ubaba u-advocate Chamisa abe ngu-president umongameli omutsha weZimbabwe naye ubaba umhlonitsha uSikhala abe yi-cabinet minister.
Hello ke ngumnumzana Daniel Molokele ummeli wewange central edalele parliament njalo elilunga leCCC umngane njalo wesiphathamandla sebandla leCCC umnumzana Job Sikhala yena oselenyanga phose ezinhlanu evalelwe ejele. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi uhulumende useze wavuma ukuthi udubo lokuqonga kwezehlakalo zobugebengu obenziwa ngabantu abahlome ngezibhamu solufike kusibanga esethusayo. Leli phephandaba lithi umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe uthi izigilamkhuba lezi sezisebenzisa amaqhinga alobuciko osekubangele ukuthi amapholisa aqeqeshe ngokuqotho. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama phambilini komcimbi wokugcotshwa kwezifundi zekolishi le-Nust esezigqibe izifundi lamhlanje. Okwamanje sengidedela emuva ngilishiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabonga ngisabonga ngoku umuntu wathi izimbabwe njani hayi siyabonga izindaba ngama audio lingafoni kodwa hayi siyabonga izimbabwe lapho akuna problem kune problem yebo kwakunjalo and okunganceda izimbabwe ukuthi kubuse kusintwana imihlobo ungabuse umhlobo wayo ngoba unganenzelela umhlobo wayo loba kuphi kuchu kuse okufanayo. Example, ungabheka ukusa kwaMnangagwa lokaMgabe siyafana. Uthuthi lokaChamisa ma ubheka nje ukwenza kwabo for kuma-ministers bantu balama-vice bonke angu-2. So kuchu kuthi kuyafana. Example futhi eSouth Africa ukusa kukaMandela lokaMgabe kwacitsha kwafana. Okwazima kwaba different kancane. Umuntu abona uka Ramaphosa ube different lakho because umhlobo ithiyene. So ikho kungasiza nje ukuthi kushintshe umhlobo ophi nasokuthi ushintshele uthi ongasabusa uzobusa abantu bedintane nje bonke. Yikho kungancedi Zimbabwe ukuthi eSouth Africa abantu abecabanga ukuthi Ramaphosa ofundile uzobusa ngcono le mali yingakhona ukho abantu abacabanga ukuthi iChamisa uzobusa ngcono. Ramaphosa ehluleke ukuqala nokugcina akakwazi ukuthi eMpumalanga kungani entshonalanga enyakatunga akwazi nokuthi uyenzeleni sakwazi kodwa bathi lama-qualification onke esikolweni kwelumelana ngolobhengolo ngokuso uChamisa akanasikili vele sokubusa akanasikili hhayi angamboni nginenesikili ngokuba ulambele umbuso kakhulu ulambele umbuso akusiyo intshani nje lifake umhlobo nje loba umzimba womthangani womsuthu womntonga uzobona kabangcono ezimbabwe lokho nokumkhalanga nokumndebele
sanibonani sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke ngiyalibulisa nabalaleli bestudio 7 onibulisayo ke lapha ngumdala ukhumalo ngilani egoli bakwenu hhayi bengithi nami ke mphawule lapho ngalo umnumzana usizini shiroza othema ephendula inkulumo kamdenda wathi kungathiwa amashona avuzisa ama-examination papers ethi ngoba kunomshona oyedwa owakwenza lokho washona kungazi kwathiwa amashona wonke kuyamangaza ke lento ayikhulumayo noma akafundi ama-newspaper angazi ngoba almost every year linto iyenzakala ukuthi khona le mashona leni kube le ma-leakages ama-examination papers lo nyaka abantwana abangafika ku-100 or above 100 bathole ama-examinations babanjiwe so angazi ukuthi yena noma ekhuluma ukuthi yena na kwenzakala emuntwini oyedwa siyamazi uminista lowo kwenzakala ngabo-80s kodwa kusuka lapho nje kwaba ngathi kuhlanyeliwe khona ngale mashonaland ukuthi nje kube la ma-leakages ama-examination papers so yena njengomuntu ophethe abantu maye yakhuluma kanje kusuka kumangazi ukuthi ukuphatha kwakho abantu baphethe ngeqiniso yini ayengavikeli amashona ngoba la elishona angawavikeli ma into imbi eyenzakeleyo naye kakuvume siyabonga
afternoon studio 7 nabalaleli ya olo ndoda lo othi yena ufuna i-UN ingenele kumabhene akhe usezondwa layizihlobo ngento ayenza bona ngathi ugawule labochuma labomandanye labozenzo mkhuvo ngaye bakulalela khonoko labo-elfas mashaba bakuzwisise ukuthi anti abona umuntu lo kuthi uthi kule nto ezimba ezenza ezihlobeni ezazingahambi ngendlela esahlanya esajayethabela izana yithi izihlobo zingake zikuzondele ukuthi wena kuthiwa uyelweli lizwe akula zihlobo ezingakuzondela kutho ukuthi wathi ezevela ngani sejoyinile ami umuntu lo waqalisa ukuhlukumeza abantu izihlobo zafa kwathini kwathini kathe sisekhala ngokuthi khonapo bona abantu abanemsebenzisa no benefit akwenza ukuthi nxa wathiwa usuku-national army wajoyina i-national army susekuthiweni ama-benefits akwawo watholi kutho ukuthi kulokunye okuchaya amanzi khonapho nxa wathiya usuku-national army uzoresayina okusemthethweni you should be getting your benefit nxa izihlobo sezikuzonda kutho ukuthi kulokucuku wawulenza ezihlobeni usaseku-army izihlobo zingapha ngokuzonda ndoda ungayizanga luto ebantwini kuzakhamuzi nokuthi oyihlo bangcwatshwanga pha abazali bangcwatshwanga awukwazi ngenxa yokuthi wena vele wawuyisikliwi njengabona aba abalokhu besithi izani right nambona kuyisifundo kubona aba awochuma labobelieve gawule ukuthi bakwazi ukuthi nxa usasendaweni ungahlukuluza abantu bakini njalo ungachovela abanye abantu omnye umhlobo ukuthi uhlukuluze umhlobo wakini imvuzo wakhona yalo you have to suffer for the rest of your life ungasafunwa ngumuntu izihlobo zingakufuni lezizalo ingasakufuni amathoni wonke umuntu engasakufuni yikho khonoko
salubona nomthakazi omuhle bantu abadala labomama labobaba labokhulu labogogo labomalume ngilingelela yonke indawo ukhuluma umxolisi umfoko amathandi okuzalwa nsegwande uhlala nsesentshurini lapho epitori ngiyezwa bazali siyakhala FD sikhala ngezanup f esihlukumezayo khala ngamva langaphi ilizwe lonke liyakhala ngaleyani phathi kodwa lesicelo bazali especially kithi engapha ezindleleni ngiyacela bazali sihlonipheni abantwana shuwa ubaba olentshebe ezimhlophe ma-ayalala lomntwana ole-15 years hayi badala ngiyakala phela mnani kakhulu kodwa no into eliyenzayo leyo hayi lihlazo lelo vele lihlazo yekelani ukulala labantwana abancane libamithise hayi umntwana ole-15 years usekwazile ngothando badala labantwana kwena abazoni behloniphekile ngendlela esmart cela ukuhlonitshelwa abantwana ngendlela esmart kini madoda yekelani ukulala labantwana bebancane umthetho sona udlala indima yayo oyatholakala le lutsha umnani underfield abhalela kuthi jilika jeli ngiyabonga ngicela ikodwe yami bani ngilebo sobasakazi.
Hayi, siyabonga kakhulu lathi balaleli bethu, lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwezemelika sokusele izigaba ezintathu nje kuphela ukuthi zivalwe ezingathengisa ukuthi ngeliphi ibandla elizakhokhela idale le-Senate elangapha kwele Melika. Izigaba lezi zibalisa ezimbili neVada le-Arizona ezilabancintisayo abasekela umnumzana Donald Trump ukuthi ahluthune umbuso kamongameli Joe Biden kodwa kehlula. Kuthi kukhetho lwedale le-The House sokusele ezilithumi lasithobaminwembili ukuthi kwazakale ibandla elizakhokhela leli dale. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Sakubona Mr. Gandhi, ukhetho lwama midterms mina bengikhangelele ukuthi impumela yakhona izakubambi kakhulu kuma Democrats njengendlela vele okujayeleke ngayo. Bayatsho nje ukuthi ihistory itshengisa ukuthi nxa iparty ebusayo ngesikhathi sama midterms into nxa zingahambi kuhle elizweni bayaluza, bayalahlekelwa ngama seats ku Senate la ku Congress. Kodwa ukukhanya ukulahlekelwa kwama-Democrats kube kulutshwana. I-election ingakabi khona, abantu laba bakhangela ngezelizwe lani kanye ama-journalist belisithi ama-Republicans azaphuma lezihlalo eziningi, kodwa izihlalo abasabangalazo. Mina impumela yakhona le bengikhangelela ukuthi hayi kuzakwenza ukuthi i-last term ka-Biden ibe nzima kakhulu ukubusa, ngoba bekuthiwe ama-Republicans azathatha iCongress aphinde athathe le-Senate. Kodwa akusabangani ngaleyo ndlela la, nxa kusesekhona okunye esikumeleleyo, kodwa mbona ngani akusoze kube ngendlela ilizwe nje kumbe bonke abantu kade bekukhangelele ngakho.
Ubona ungani kuyatshengisa yini lokhu ukuthi yiyo indlela ezaphuma ngayo ukhetho lokudinga umongameli?
Ukhetho lukamongameli olubuyayo ngo-2024 luza kuya ngokuthi izinto ziyabe zimile kanjani. Njalo singakhohlwa ukuthi mina ngananzelela ukuthi ama-Americans ayakhohlwa masinyane. Izinto ezibathume ukuthi bavote kathesi ayisizo ababephitsheke ngazo ngo-2024 kuyabe sekuguqukile, sokusiya ngokuthi ukuthi izinto vele zibamele njani. Angiboni ukuthi impumela yama-elections la kathesi yiwe engakhangelelwa ukuthi ngaba impumela yama-elections ka akamongameli ngo-2024. Kuzabe sekukhona okunye okuningi kakhulu kuzabe sekwenzakile, and kuzabe kusiya sitsho ngokuthi ngubani oranayo ku-election. Nxa kuyabe uTrump erana loBiden, kungaphuma kuze kuphume kube njengendlela okwaphuma ngayo ngomnyaka nge-election edlulileyo. But nxa kungabanye abantu abaranayo kuba ngopresident, then impumela zizaba ngokunye. But angiboni ukuthi ama-midterm angatshengisela ukuthi i-election eka 2024 eka president izaphuma njani. Abantu balapha bayakhohlwa, inflation ingalunga nje khona phe izinto zingantwa ziyalunga, babe sebekhohliwe kade bekuvotela nge-midterm, sebecabanga okuyabe kuluhlupho khonapho ngaleso sikhathi.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle e-Washington State ngapha kwele Melika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama lami nguChris Gande. Abangalalelanga indaba zethu lenelisa ukuzizwa njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com. Ngilifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngomvulo.